Lingxoxo iphathwe lapho umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wabongi ababelethisayo zinhlanganiso ezichiyeneyo ezithi kumele bananzwe njalo baholiswe ngendlela ethe xaxa ngenxa yomsebenzi abawuphathayo ikakhulu endaweni ezikhatshana okusetshenzwa kumumo onzima. Umongikazi unkosikazi Thando Nuku uthi uhulumente uyaqakathekisa ukufundiswa kwabongi bokubelethisa ukwenqabela udubo olwaziwa ngokuthi 3 delays, ukuphuza ukuthatha isinqumo sokuya esibhedlela, ukuphuza ukuya esibhedlela lapho isinqumo sesithethwe, kanye lokuphuza ukuthola uncedo lapho ozithweleyo esefike esibhedlela.
Then angafika ngale sibhedlela futhi kwakungela ama-trained midwives ama-clinics amaningi, so even to get that service, so the 3 delayed came in. Khona ngale khaya la le sibhedlela la umama and all the 3 now we're working together again as that mother. So the government has now trained ama village health workers.
Unuku wengeze esithi ngaphansi kohlelo lolu abongi ababengafundelanga ukubelethisa emaphandleni labo sebethole imfundiso yokuphathisa besifazane abazithweleyo bengahambanga imimango emide besiya ezibhedlela ezinkulu ngoba uhulumende enanzelela umsebenzi omkhulu ophathwa ngababelethisayo ekuphephiseni impilo zabesifazana lensane.
I-government went on further ukuthi abone ukuthi ikhada liyane ngu-PCN kati trainiwe u-primary kennes kati trainiwe but lingakwanisi ukwenza anything to that month ngoba ingela history obstetrics. But now that they have that history obstetric, it means they can even conduct those deliveries themselves. So all injuries have been covered. Kutu mama now can come away to mother's shelter. Unesele now stay empowered. Ula mantu utakwanisi ukubelethisa umama lwa.
UDokotela Nkazimulo Chuma okhangela ukubeletha kwabomama uthi izindlu zokulindela lazo seziguqule impilo zabomama zehlisa kakhulu lenani labesifazana elifa libeletha ngoba iningi belibulawa ngumango okumele liwuhambe lapho kungaba kubise lihelelwa.
So khonokuyana ukuthi umuntu uyaphuza ukuthola ukudinga usizwa nti kuyangezelelwa ukuthi umuntu uyabe ekhatshana lesibhedlela. Sengacabanga ekhatshana ekhaya ukuthi kathe sokumele ngesibhedlela kodwa engxa umgwaqo oseduze ukhatshana kumele edinge inqola efika emgwaqweni. Engafika emgwaqweni amabhasi amekhaya amanye kayidlile insuku zonke, uzalinda isikhathi eside ukuthi azathola ibhasi. Ibhasi lela nxa isithe yatholakala umgwaqo kawurayithi kayo so zihambe masinye efika esibhedlela. So ngendlela yona leyo ukuthi ukuthi umama lowo sokungenzeka ukuthi afe phakathi lapha engakafiki esibhedlela.
UDokotela Chuma uthi zikhona izizathu ezithile ezilokhu zisenqabela besifazana ukuyabelethela esibhedlela lanxa kuyabe kulabongi abafundele umsebenzi.
Sananzelela ukuthi kulezinye izinto esingathi ngesikhiwa zi-beyond our control. Okunye kuyabe kungama-family issues. Singakhangela umama ohlala yedwa ongiyokhangela abantu abakhe. Kuba nzima kuyo ukuthi abuye ezohlala e-mother's waiting home ngoba uyabe ekhangele ukuthi abantu abakhe bazasala begcina mbani. So ezinye izizathu esingabe sizithola yizo ezinjengazona lezo.
Inkokheli yomdabu emangweni wejotsholo umnumzana Mika Nkiwane uthi abongi ababelethisayo bayabadinga labo emangweni wabo lapho abesifazana abaqhubeka belahlekelwa imphefumulo lensane ngenxa yokuswela uncedo eduzane.
Udubo lolu nxa silunanzelela esigabeni sakithi luvamile ikakhulu kubomama asebekhulile mba abantwana abancane abaningi bagcina bebelethela emakhaya. Bebelethele emakhaya bese beswela uncedo lwezibhedlela oluqakathekileyo kumama ozithweleyo osebeletha ngoba isibhedlela siyazi ukubana umama obelethayo uphathwa njani, ugcinwa njani. So laba bantu abagcina bebelethela emakhaya kugcina siba lengozi eziningi ezibehlelayo.
Unkosikazi Sipho Dube owedandanda eLupane obelindele ukubeletha eSt Luke's uthi abongi ababelethisayo bakhona kulesi sibhedlela njalo sebayakhelwa izindlu ezintsha zokulindela ezilesithunzi lapho umuntu enelisa ukuhlala agcine lempahla yakhe abuyelayo kuhle okukhuthaza omama ukuza esibhedlela bengela kwesaba.
Ngike ngabuya lapha ngo-2004 ngizobeletha umntwana wami wokuqala. So bekulamadomu angu-4 kuphela. Besilala singu-100 phakathi. Besilala ngomhlubulo omunye. Besithi sithibilike sonke kanye ngoba besingelandawo yokuthi sithibilike. Kodwa kwanamhlanje nithe ngiyafika emadumbeni ngafika ngabhayiza. Ngaswela ukuthi kade emadumbeni sokungaphi. Ngalokhu siyayibonga i-EU ngesisekelo esisekele ngaso.
eZimbabwe linanze ilanga le-International Day ngeviki ephelileyo. Lapho umphathi njambo wezempilakahle uDr. David Pararenyathwa ayethekele indawo ezijiyeneyo lapho okubelethela omama okugoqela isibhedlela esikhulu sempilo koBulawayo. Ingcithi zithi lapho kunanzwa leli langa, abezempilakahle kumele baphathe njalo imihlangano lezakhamizi njalo nje ukuze zikhuthazwe ngokuqakatheka kokuyabelethela esibhedlela. Ugatsha lwezempilakahle solwasungula indawo zokufundisela abongi ababelethisayo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela impilo, United Bulawayo Hospitals, iGwanda Provincial Hospital kanye leSt Luke's ezigabeni zeMandebeleni. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.